Soko izika atisenda bako VOA Ndebele.
Vuga njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale le cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini.
Abaphikisa lo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele kuZulu esebenzisa isifo se-COVID.
Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni.
But we have said ukuthi uhulumende uku-right direction in terms of releasing izimali ze-devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities.
Namuhla selengxoxo lenye yentathelo zindaba ezihlukuluzwe ngamapholisa emkhosini webandla le-MTC Alliance obulawayo ngomgqibelo.
Siyaphonga ukuthi asikuzwe sithi lokhu ukuthi sicithe i-footage yethu. Njengoba nje izidibela kumelanga nje vele sicithe i-footage because abasisemsebenzini lapha bahle bathi linasa aliyindawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abaphathintambo ele cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni omabili we-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Lokhu kwethulwe izolo ntambama ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano we-cabinet. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekubhaleni i-contract yakhe esangena umsebenzi akula angikhole ukuthi kule ndawo lapha okwathiwa khona nxa kule sifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho uzaphela. Ye kuzakhanya ukuthi izisebenzi ama-union ezisebenzi bazahamba e-court ngoba ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakuliqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sijo oZambia South Africa kukhanya lapho Malawi bayenza ukhetho lwabo ama elections lapha sesizwa ukuthiwa khona kule COVID ama by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabelokhu isifo sakhona singabelokhu sikhona sizingiyezwa ukuthiwa khona vele ukhetho luka 2023 akusina ngoba u-2023 ngumnyaka wokhetho kodwa ukukhankasa kwakhona ngumnyaka ozayo. Yikho kuyabe sekuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule sifo i-COVID kiye sokulama-vaccine ambona ukuthi kusizani ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane ikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulo mtshiyano ozaba khona ngoba siyazi ukuthi abantu ama company also business imithetho wabo bandise ukuthi nxa befaka imali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho oncindezela abantu abangahlatshwanga inomba ukhona lobe e-United States ngezwa umnumzana uBijo Biden esikhuluma ngakho yilesithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengaya emsebenzini kumbe e-England lakho ulemthetho embalo ukuthizwe ukuthi ngawathathwa ngawungena eboreni ngawungena ngaphinga ikhombona ngathi phela sizokube ile difference bazabuya nje bezofanga izimali zamncabe phela ebuya kwakuve kule zinkinga nje abangaqondanga ezinga eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwamalungelo abantu kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa umsebenzi kuyemsebenzini ngoba abahlatshwa ngankhulu ukuzaba kuzavimbela ukuthi bayebeze ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bayahamba bezihlabisa kule makampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID i-vaccination ye-COVID yikho angiboni ukuthi kungabahlupha abavele ngaphandle kwelizwe ukuthi bazifake izimali zabo la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni ezivalisa ezokulungisa imigwaqo, ezokwakha kanye nezokwenqabela igciwane le-coronavirus. Embikweni eliwethulele intathelizindaba lelibandla lithi likhuthaza ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo liphansi ukwenzela ukuthuthukisa ezemfundo. Njalo lisola ibandla le-MTC Alliance ngelithi yikwehluleka ukuqhuba ngemfanelo inhlelo zamakhansili. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Innocent Ndibali, umholi waleli bandla.
Akula doubt ukuthi i-government yeZimbabwe has taken this pandemic seriously and has responded in a way that has saved lives. We've encouraged the government ukuthi belethe ezinye inhlelo eziyalanda abantu ezindlini. I have not seen a really serious harassment of abantu. I have not seen impunity as other people have reported. On that one, Tina, is EFF, we have to be fair, we have to be factual. We do not need to invent things when we create a sense of chaos. There is no chaos. Infrastructure development will benefit abantu abaningi, abanje ama farmers.
Njengebandla le EFF lingathi wonke okwenziwa nguhulumende kuqondile njalo sokuthuthukisa impilo yabantu na.
Asizange sithi konke okwenziwa nguhulumende kuqondile, but we have said ukuthi uhulumende ugu right direction in terms of relieving his mali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities. We are encouraging the government to even take over the sewage system from ama local authorities because they are failing to repair his ditches to Uga, and abantu bama council chambers ngabantu be opposition njenge MTC, and we've been very clear with their failing. Tina, we are a socialist revolutionary party and we believe ukuthi the state must be organized under a socialist perspective. That's why Tina sikhuluma nge radical devolution where we are saying ukuthi ama locals must be able to participate. But when we say locals, we are not talking about a tribal kind of perspective. Tina, we are talking about every local, every African, every Zimbabwean, because Tina, we are fighting for one Africa, one borderless Africa, one people, one flag, and one president across Africa.
Ungasichazisela insolo yebandla lakho ngomnumzana Nelson Chamisa kanye lababalisi.
Number one, a problem ka Nelson Chamisa ikuthi Galaplan ilo iqinise likhona. Galaplan uthe nekhuluma eZambia uthe abantu abavaccinatewa yigovernment bazivaccinate. That is not true. Kufuze ukhangele ipolicy. Nxa kuyukuthi uyacriticize, kufuze upropose phela i-alternative ngoba sifuna ama-national leaders that will unite the country. Ama-teacher kufuze prioritize ifundo imfundo yabantwana. We believe ukuthi ama teacher even izikolo zivaliwe ngesikhathi seCovid kade behola kade bencediswa ngugovernment. We have said ukuthi imali eholwa ngama teacher incane, but we believe ukuthi we can only work together as a country to push forward so that we can improve education, so that we can also improve pay yama teacher. Kumbe amanye ama organizations abo align themselves to EMTCs, but I tina, as we have said, EMTC I see lo bandla eli genuine for abantu, libandla elicontrolwa ngama Americans, lama British, even lamanye ama Europeans, and they are controlled by ama former farmers, kumbe ama former miners, because most of those farmers were mining in farms. So okusalayo ukuthi ba controlwa njenge remote control, bayatshelwa what to do. We do not respect them, and we do not believe ukuthi they are capable or vale capacity. Economy of Zimbabwe kufuze ithathwe ngabantu abale proper understanding, ale proper experience, and abanga understand ukuthi kade vele economy irana njani.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla le EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7. Amasotsha abikwa ehlukuluze intatheli zindaba ezintathu obulawayo ngomgqibelo emcimbini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla le-MDC obuqoqwe libandla le-MDC Alliance. Amasotsha la lamapholisa abikwa ecitshise imfanekiso intatheli zindaba lezi ebesisezi uyithethe ulumcimbi esithi ngoba umbuthano lo ubungekho emthethweni lanxa ubunabantu abaphansi kwekhulu njengalokhu okufunwa ngumthetho. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekhulumisane lamasotsha la bavumelana ukuthi umbuthano lo umiswe ngemva kwesikhatshana. Intatheli zindaba ezihlukuluziweyo ngululu Brenda Harris, Pamnas Thuso loJack Mvundusi. Sixoxe loHarris ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sawubuza ukuthi sicithe ngaliphi lapha sibiziwe lapha esibiziweyo. Umphosa lo vele watshinga wathi hayi le yi-legal gathering, thina ngokwazi kwethu sasingakhosti yi-legal gathering leyo because sasibone i-event yabo ile less than 100 people, and according to umthetho ndaba i-maintenance of peace and act order leyana, it was not a public event nje evunilwe kwabantu as a party structure meeting. Saphonga ukuthi asiyuze sisiloko ukuthi sicithe i-footage yethu njengojournalisti vela kumelanga nje vele sicithe i-footage because lapha sisemsebenzini lapha. Bahle bathi linasa aliyindawo, cithani into zenu lezo. Basimisa sibi la think okwama-30 minutes simile khona phansi. So sasibona ngani hhayi laba bayasidlalela ukuthi singasuki lapha, kanti vale vele bahle bavimba indlela ukuthi sisuke. Basigombolozela sibili babe yi-3 basigomboloza ukuthi vele sasuki lapha, cithani into zenu. Khonapho kwakuqanda sama sibili abantu bonke sebehamba. Ngisithi hayi kodwa simiselweni lapha la uthuso la yabuza ukuthi ayisibotshiwe, sibotsheleni kanti sitshele ukuthi sibotsheleni nxa ukuthi sasibotshiwe because you cannot detain us, singakwazi ukuthi sisimiseleni lapha. Wena vele bemisiphika lokuthi cithanini footage leli ithetheyo, akumelanga lithathe footage yethu, akumelanga liwe lapha.
Manje benelisile na ukulicitshisa imfanekiso kade liyithatha?
Ye, ifootage sayicitsha sibili and babe sithi siyicitshe asisuki lapho. Kodwa khonapho singakacitshi mina vele ngahle ngathumela ifootage naleyo ngaphi ofisini yami. Khonapho kusasakhuluma labo sabuza ukuthi vele simeleni khona lapho, mina vele ngase ngiyithumela ngaphi ofisini. So khonaphana babe sithatha besisa womkhulu wabo bona lowo. Sathi sifika kuyibabalwana wahle wathi yena ngumuntu wemilitary, wahle wabooster, wahle wathi mina military person, I don't care about your nonsense, delete these images now. Wathi vele akafuni into eziningi, singakela ukucitha uzathatha equipment yethu. So kwaqala yothu sebatshengisa ngecamera yakhe, wahe to go one by one ecitha ama-pictures la la wathatha sibili icamera yakhe bacheck ukuthi ucitshile yini. Next bathi sister huya lami ngangena estikini sematshengisa ukuthi hayi sengicithile into zenu yikho yini. Hhayi khuluma sibili esithi ame-military man esangikwazi ukuthi wayezama ukusethusela kumbe wayezama ukusitshela kahle ukuthi i-military iphezu komthetho asisisisi ukuthi wawuhamba njani. Khonapho kulomunye wathi hayi yona yere military but these are civilians. So you can't treat them like this.
Manje udaba lolu lizalusana emthethwandaba kumbe selihle lachiyana la.
Kungaba kuhle sibili ukuya ekhoti ukuyazwisisa ukuthi vele babe sicikiselayo. Kodwa nje ngoba lona washo sikhulumela yedwa wathi yena ungumilitary person asakwazi ukuthi ke yena lapho wayezama ukutshona ukuthi military kuba kumilitary kuphezu lomthetho na. Kodwa thina ngokwazi kwethu umthetho uyasivikela, uyasidefenda, uyasipromota ukuthi we should have every right to carry out our job. Abantu they need to know this information. Abantu kumele babekwazi. Njalo lamajenerist kumele basebenze kahle. In fact kumele baprotect yibo amapolisa wona lawo.
Ululu Brenda Harris intatheli izindaba. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Jalo zempilakahle lumika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 418 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani elithe xaxa nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Isigaba seMatabeleland South yiso esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abafika phose ikhulu
98. Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC. Chabo.
Ukumande lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uzakwenziwa okwamalanga amane kuphela kusukela ngolwesithathu kusiyafika ngomgqibelo ozayo. Leli phephandaba lithi kuzavunyelwa abanxusiweyo nje kuphela, njalo abantwana abasoze bavunyelwe embukisweni lo uzavulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yeSakunda Holdings isiphile uncedo lwemali efika phose izigidi eziyisithupha 5.6 million kuqembu leHighlanders kunye neleDynamos embuthanweni owenzelwe eHarare izolo ebusuku. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani ngokuStudio 7 okhulumayo nguJosephat Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Hayi siyezwa indaba eziphumayo kuStudio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo i-wrong. Abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Bona bagijima bekuzani PF beqeda kube ngabangane bekuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama-MPA MDC Alliance. Abayazi into abayifunayo, abafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi even bengathi bayajintsha bengene ebizweni kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela. Bona yibo abantu abawiselizwe, baphazamisa kakhulu ngokungabantu bekufuna ukuthi kususwe vele nephalamenti. Ngingajabula le audio mayengafundi.
Salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7. Siyalizwa bantu bakithi, liyasakaza. Ninjani boZulu khona ngapho nabokademi? Hayi madoda leyo cha umsebenzi lo cha uyezwakala. Uyazwakala, siyavuma. Le ndaba madoda efuna ukukhuluma ngayo lapha kandoda lo OTN ungumthakazi Republic, umqondisi umoya. Yabona ubaba lo moyo lo, ngabe yena mina ngangiyinguye, ngangiza kwenza ukuthi ngiqale ngingakabizi abantu ngithi ngomthakazi. Ngiye ezinduneni zonke zesigaba seMandebeleni, ngiyecela kibo imvumo, nginike bona wonke umthwalo, ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azivuse emiyedwa laba bantu bakomthakazi bakhona baphinde bathatheke bantu besindebele niyalikhuza ningabothi lingathi lihluphekile libone umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandeli libone umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandeli kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini laye umqondisi ulambile ufuna ukudla lamhlanje ngikhuluma kanje ukhona lwana owadajamuka liyamuzwa uyakhuluma anti usesidla sesuda la yena lo mqondisi uza kuthola akufunayo azithulele zwi alishiye lokhu elihluphekile abelikhangeleni ukulungisa izimbabwe ibe lokuthula izimbabwe ibe lokubambana lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle lishiyane lento zenu lezo ezizokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi ngingalitshela iqiniso mina abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi umthakazi kutho ubana lina lingabantu bamanguni angapha amanguni babuyela kibo khulumisanani kuhle libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe ngiyabona
ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye nabalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phephana kulolu COVID mina igama ngoGodfrey wakhumalo ngizala elubane msakazi udaba olungehlanga kahle kithina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo msakazi kunini iMPC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka ubaleka kanjani bona babengabaleki bebaleka uRobert Mugabe namhlanje ngesikhuluma kabi sicela ehlukane lebandla lethu leMRP sizame nalo bona sibanikile ithuba behlulekile manje bayalwa bona bodwa abangamagama abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele bona uzohlala kube nini bekhe elisekele nesikhulume seMDC engabi oyifesti spokesperson weMDC uzahlala amaNdebele ebandlozi benini kaziboni thi naye uMDC uyabandlululwa wayeyindaba yena engazanga waba ngospokesperson weMDC spokesperson uzokhuluma kami ngoMqondisi Moyo asithandi indlela okhulume ngayo sithi baba ukhulile sicela uhloniphe njengoba sihlonipha leMDC siyayihlonipha iMDC yenu lathi hlonipha iqembu lethu liRP lizame lokho elizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela cause behlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapho elikhona
hawu nyalibingelela linjani bonke balaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi mina ngingumoyo lapha ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo lo uthena uChairman weProvince yamaTheleni South lami ngiseMaTheleni South weMDC Alliance moyo ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili kodwa ke ubukampeni akuhle ukampeni elimthwakazi ngoba uzwathi wathi bakamthwakazi lithatha imnotho yethu ebhedi bridge ngaphi ngaphi konke uqinisile iyo yonke imnotho yethu le wathi wena ihanjiswe eHarare ukuisiya kuzani PF layo uchamisa lo wathi wena ukuyiMDC Alliance uyabuyisa khona le isiya khona le Harare kuchamisa kukanti ke wena khuluma iqiniso liqondile nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi eHarare le kayibe nginotho yakomthwakazi landela nini ibandla lemthwakazi yakhona leMDC iMDC lezani into yinye Harare wako wabona ngathi iMDC lo deputy weshona iZANU-PF lo deputy weshona thina ngapha sizamthola ngapi komthwakazi abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seHarare
ngiyabingelela kwiStudio 7 siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlela so hayi ngiyabonga ukuthi lathi sithole ukukhuluma ngokubhodla uyabhodla kancane loba into ikuhlupha ngaphakathi siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunganini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-1 endakwenza kuphumelelise mina ngoku ukuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithwalwe ngikaya esigabeni segwitch. Ngibonga lobaba obekhulume ekhuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni siyi-1. Ngiyambonga lobaba. Lati egwitch laphana silowo-headmistress okhona lesikhathi eside sokungani kukwakhe. Mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-1 for grade 0. Kufuneka amabhuku ayi-8. So 80 rand ngamaranzi. Ngiswele leyo mali because ngisegoli kangisebenzi. Ngaphelelwa ngumsebenzi. So umntanami angazi akafundi uhleli just because of lo misiganagana umhedmistress lo misiganagana. So kunzima. Kunzima. Sicela usizo dathi lapho kuleso sikolo. Bese ngikhuluma la ngalo baba Thongumoyo weZANU-PF. Inzima lento ayishoyo kwabanye abantu lobaba ngoba yena uyadluya sutha thina siyalamba. Usitshela ukuthi i-government iyakwilezi nhlelo ezenzayo. Lezi zinhlelo ezenzayo izenza ngoba sokubuya amavoti. Sonke lesi isikhathi sokuvota sokulungiselela amavoti isikhathi esilutshwana. Nxa sebevotelwe sokusiba iminyaka eminingi abantu besokola. Lesi sikhathi esilutshwana bebanika lokho abakunika khona kungasoze kuphumelele okunye kuzosala endleleni. Bezathula ukudla lokho abazabe bekunikwa kuphela badle basuthe babona ngani sebesekhenani bese bebavotela kodwa kusuke kuvoteni sokuphelile. Abantu bafe indlala for 5 years.
Lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa engabuyi embuthanweni walonyaka o-United Nations edolobheni le-New York, abenhlanganiso ezimbalwa bathi baza kuyatshengisela embuthanweni lo njengeminyaka yonke. Umnangagwa lenkokheli eningi yamazwe athiyeneyo ayisoze iye embuthanweni lo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ukutshengisela e-United Nations kuzobe kukhona futhi ngomgqibelo wona lo ozayo mhla ka-18 September. Sizobuthana e-New York. This time i-demonstration yethu izobe ingekho against Mnangagwa per se, but izobe i-demonstration eyokukhankasela ukutshengisela for i-diaspora vote. I-diaspora vote yinto enkulu kakhulu esilokhe esaqala ukuyilwisa from kudala ukuthi abantu beZimbabwe kumele babe bavunyelwe ilungelo labo lokuvota emazweni aphesheya. Amazwe amaningi, even namakhelwana bethu o-South Africa, Mozambique, Botswana, izizalwane zabo zazo ziyavunyelwa ukuvota zisemazweni. IZimbabwe isemuva kakhulu kulokhu and yinto ebalulekileyo ukuthi sitshengisele kwi-United Nations ukuthi ama-citizens aweZimbabwe bavalelwa ilungelo labo lokuthi bavote. So sizohlangana mhla ka-18, sizobe sise-New York kuqala ngo-10 a.m. kusiyaphela ngabo-5.
Manje ekuxoxeni lapha kukhanya kuyatshengisa na ukubana kuzaba kulabantu abaningi abazaya khonale.
Sibonile ngezikhathi ezidlulileyo ukuthi abantu bakithi bazimisele ukukhankasa e-United Nations ngoba kulapho kuhlanganwa khona ama-countries amaningi awezizwe zonke. So i-opportunity enkulu kakhulu ukuthi lathi sibe lapho sibonakale silwela amalungelo ethu ukuthi sivote. So sikhangelela ukuthi hayi njengasemuva kuzobe kule bantu abaningi abazofika lapho ngomgqibelo masihlangana e-New York e-United Nations. Ama-flyer asekhona asethunyelwe kuma-group amaningi ku-WhatsApp. So abantu abaningi sebekwazi ngale invitation yokuthi kuyahlanganwa ama-Zimbabweans wonke regardless of i-political party yakho. Sithi ma ungumZimbabwean woza sizobamba sizana sidimande ilungelo lethu lokuthi sivote.
Umnomzana Dan Moyo umgcinisihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale lekhabhinethi selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.